Umnumzana uDonald Trump sikubonayo ebumba uhulumende wakhe elungiselela njengoba sisazi ukuthi uzazayithatha intambo zombuso ngemva kwenyanga ezimbili. Kodwa-ke kathesi lokho besenza amalungiselelo okwenzela ukuthi nxabe siyaqalisa beqhubekele phambili yonke into esime ngomumo. Okuyinto esikubonayo njengalokhu ukuthi abantu abakhethayo iningi labo sibona kuwukuthi ngabantu abantu abatshengisela ukuthi ngabantu ababemelana layo kusuka ngesikhathi lesana ngesikhathi ekhangelane lobunzima ayekhangelane labo ngisho lamacala akhe ayekhangelane lawo abantu abamncedisa ngaleso sikhathi njalo bama duze laye okuhlanganela ngisho labo Elon Musk ukuthi kwathi noma kunzima njani ngisho lakathesi ngesikhathi sokhetho lolu abantu abafana labo Elon Musk ngabantu ababekhanya behamba phambili kutshengisela sobala ukuthi kukhona ukukhulu abakhangeleleyo njalo Elon Musk ngabantu singakhonta ukuthi ngosomabhizinisi ukuthi babekhangelele izinto eziningi ukuthi balendledlana thize ehambelanayo lomnumzana uDonald Trump. Kodwa-ke kakhulu esingakusho ukuthi labo abakhethiweyo kakhulu ngabantu ayevele emelana labo noma ngithi abantu ababemeseka ngesikhathi esakhangelane lobunzima.
Lanxa idale leCongress selilawulwa ngamaRepublicans okulibandla likaTrump, ubona lisamukela yini abanye abantu abakhethwe nguTrump abafana loGates?
Abantu abafana loGates angiboni babonkomo ukuthi kungenzakala ukuthi ingapasa eCongress ngoba umthethosisekelo waseMelika awukuvumi ukuthi abantu abalamacala afana lawo lawo nalawo ayesethiswa umnumzana uGates ukuthi bayephatha izikhundla esifana lasenisana lesi asiqotshelwe bese abamqophele sona. So engibona ukuthi iCongress nxa ukuthi bengalandela umthethosisekelo iConstitution akufanelanga ukuthi kufanele nje kube sobala ukuthi akasoze ayenelise ukuthi aqhubekele phambili ngaso lesi sikhundla sakhe. Kodwa-ke ngaphandle kokuthi yena umnumzana uDonald Trump nxa engasebenzisa ezakhe indlela njengoba sazi ukuthi ipolitics ilamaqhinga amaningi okuthi abanye bayenelisa ukuthi bayenze izinto zabo besebenzisa ama-avenues amaningi ukwenzela ukuthi lokho abakufisayo noma ngithi ama-appointments abawafisayo bayahlomule. So okungako ukuthi nxa bengazange basebenzisa ubungane noma bengazange basebenzisa ukuthi ivoti labantu abaningi yibaphi abakhona ku-Congress, then nxa kulandela umthetho akasoze ayenelisa ukuthi angene.
Uhulumende kaTrump umbona edlelana njani lohulumende weZimbabwe?
Umnumzana uDonald Trump ngumuntu oye wabusa ilizwe leMelika asingakhohlwa lokho, okungawukuthi azange sabona kusiba lotshintsho thizeni phakathi kwelizwe leZimbabwe nelizwe leMelika. Esibona ukuthi kuze sizoqhubekela phambili kuloko kusasenjalo kungela tshintsho. Kodwa-ke ngithemba ukuthi akukaze kwathiwa kulama-permanent obstructions abakhona phakathi kwamazwe okuthi nxa ukuthi kungabe lezinto mhlawumbe ezingahlalwa phansi diplomatically ilizwe leZimbabwe mhlawumbe selingathola lisethubeni ukuthi bayenelise ukuthi babe le-diplomacy engayenza ukuthi ubudlelwane bube khona. Kodwa-ke uDonald Trump okwakathesi angiboni akulampawu noma ngithi akulanto engiyibonayo etshengisela ukuthi kungabe lotshintsho ngendlela ubudlelwane beZimbabwe ne-America obungaba ngakhona.